soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 17 kuHlolanja 2025 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Bonke siyakwazi ukuthi uJane Fani Mswere, uJones Msara, uGarwe lakoZiyambi abakhuluma nge 2030. Sasonto abazivumbele yona bona ngokwabo. Yinto yakhe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ugcizelele isethembiso sakhe sokuthi kasoze aqhelise umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028.
Inhloso yabo ukuthi bagcine bethe umbuso e-DRC ukuze bakhululeke ngenxa yokuthi bahlukuluzwa kakhulu ngenxa yomhlobo wabo.
Abahlamuki be-M23 sebehluthune elinye idolobho kwele-DRC. Kunanzwa usuku lwePresident's Day eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ugcizelele isethembiso sakhe esokuthi kasoze aqhelise umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028 lapho okuphela khona amahlandla akhe okubusa amabili avunyelwa isekelo sombuso welizwe. Umnangagwa utshele abahleli bamaphephandaba achiyeneyo eHarare ukuthi lanxa abasekeli bakhe besithi kumele aqhubeke esembusweni, kasoze akwenze lokhu ngoba uyawuhlonipha umthetho. Wengeze wathi amalunga ezano PF aqotho lawo kumele asihloniphe isekelo sombuso welizwe. Ngesikhathi sethula amazwi la, umsakazi we-ZBC wona olawulwa nguhulumende ubike ukuthi ibandla lezano PF lizaguqula isekelo sombuso ukuze kuqheliswe umbuso kaMnangagwa. Kulokufuthelana okukhulu kuzano PF phakathi kwalabo abafuna uMnangagwa aqhelise umbuso wakhe lalabo abathi kumele achiyele umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Sisixoxelwa ke wamela isigaba sebhinga edalele ephalamende elilunga lebandla le-CCC umnumzana Prince Dubeko Spanda, yena othi uMnangagwa umkhohlise.
UMnangagwa yabona ufuna ukuthatha abantu abayenza ngani ngabantwana abancane kumbe abayenza ngani izithutha abangazilutho, yena nguye yedwa ohlakaniphileyo. Sonke siyakwazi ukuthi uJane Fani Mswere, uJones Msara, omathwa ngubani lo owezibhorane, bonke oGarwe abakhuluma laboZiyambi abakhuluma nge-2030, kasonto abazivumbele yona bona ngokwabo. Yinto yakhe, ngoba ngabe kuthiwa khona into abazivumbele yona labana abantu ngama-appointees akhe abanye ngabaphiwa izimali nguye. Ulamandla okukwanisa ukuthi ebadiscipline nxa efuna ukuthi ebadiscipline. Kodwa i-effect yokuthi yena uzithulele belokhu besiyaphambili bekhuluma ngento yona leyana ukuthi siyajika i-constitution sizakwenza lokhu kuze kube lokungane elizweni akusamanga kuhle, yena ethule engabakhuzi.
Icebo lakhe kuyini kahle kahle emhlonitshwa nxa kuyikuthi ngempela abantu bonaba baka-2030 bathunywa nguye, kodwa kwesinye isandla esithi akalaso isifiso sokuqhubeka?
UMnangagwa kathesi lokho akutshiloyo noma engaze ekutsho engasingakamuzwa publicly esola labana abantu, hayi kuyabe kuyikuzama ukusivala amehlo. UMnangagwa uneplani, leyi plani kayiqalisanga namuhla, iplani leyi sinesikhathi eside. Iplani yakhe ufuna ukuba uKing Munomtapa, ufuna ukubusa eze ekufa.
UChiwenga umbona ekuvumela yini lokho?
Hayi, ambona ukuthi uChiwenga leyana into angayivuma. Because anti abona ukuthi sokungani umbuso sokufuza ukuthi ngomuntu oyedwa, kanti abantu sokufuza ukuthi bebebusa bechiyelana. Vele kunjalo umbuso uyachiyelwana, kula muntu ohlala esikhundleni sinye eze ekufa angani nguye yedwa.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda wake waba ngumeli webhinga edalele ephalamende ekubandla le-CCC. Ubexoxa lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7. Sixoxe njalo lelunga lezano PF umnumzana Malaki Nkomo yena othi amqotho amazwi kaMnangagwa.
Abantu yibo bona abalesifiso sokuthi aqhubeke siya ku-2030. Kodwa yena njengokukhuluma kwakhe esitsho ukuthi yena hayi i-two terms zakhe zingakwana uyafaka phansi amatombi. Angikwazi ukuthi abantu bona bangabe bekuthatha ngalinye ngakuphi. Lokhu kutshengisela ukuthi umongameli ngumuntu ohlonipha akukhulumayo, njalo ngumuntu ayilokhu ayikhokhona umesise naye the constitutionalist ukuthi uyahlonipha umthetho. So ngibona ngani okwenza ukuthi azavize intatheli zindaba utshela umhlaba wonke labantu bonke isifiso esikuye esokuthi yena ngo-2030 lo lapho yena uma ngo-2028 njengokuthiwa singathi isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe.
Bakhona Nkomo abathi uMnangagwa ukhohlisa abantu lapha ngoba nxa kuyikuthi uqinisile ngabe uyabatshela phela abasekeli bakhe kuzanu PF bachiyane le ndaba ka-2030 le.
Ambona ukuthi kulokunye ukukhuluma okudlula khonokho akwenza umongameli ukuthi athi yena mina ngima ngesekelo sombuso. Kodwa phela ebandleni ngale kukhuluma kuthi ibandla leli, ibandla lezanupiyefu ngesifiso abalandeli abangabe belaso. Kodwa umongameli abesebatshengisayo ukuthi lapha hhayi mina ngizakuma la. Kodwa nxa kuyintando yabantu ukuthi le mthetho ikhona like I always say ukuthi nxa ukuthi i-constitution iyavuma ngezifiso zabantu kulandelwa i-constitution ukuthi lokho abakufisayo kwenzakale bangakwenza kuyiwumana yi-democracy. Kodwa phela lapha nisikhali ukuthi yena umongameli welizwe uthini njalo labantu bona bathini ngezifiso zabo.
Engahlehla umongameli Mnangagwa njengokutsho kwakhe lizakhetha bani njengezanu PF ozancintisa kukhetho oluzayo?
Umongameli wathi khona ibandla lezanu PF kufanele lihloniphe i-constitution. Lapha sisitsho ukuthi thina ngazobe lomuntu esimfunayo kuzaba ne-congress, abantu bazahlangana ku-congress kulapha okukhethwa khona abantu abaphakamisa khona izandla kumbe lapha abantu abanominate khona abantu ababafunayo.
Mnumzana Malaki Nkomo ngowebandla lezanu PF njalo wake waba ngumeli wensiza edalela ephalamende. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Abahlamuki be-M23 sebehluthune idolobho leBukavu eliseduzane leleGoma abalihluthuna ekuqaleni kwayenalinyanga. Njalo bethembisa ukuba bazahluthuna amadolobho amaningi loba inhlanganiso ezigoqele African Union, SADC le East Africa Community zikhuthaza ukuthi bebeke phansi izikhali bekhulumisane lohulumende kamnumzana Felix Tshisekedi. Abezindaba abe-Reuters labe-Associated Press babika ukuba abahlamuki laba bahluthune idolobho leli elabantu abedlula isigidi 1.3 million besithi bafikela uZulu ohlaselwa libutho le-DRC. Tshisekedi obuyele ekhaya ngolwesihlanu kungakagqitshwa umhlangano we-Munich Security Conference obuqhutshelwa kwele-Germany uthi abahlamuki laba basekelwa ngele-Rwanda lamanye amazwe. Umongameli Paul Kagame weRwanda uyakuphika lokho. Sekubulewe abakubutho leSouth Africa, Malawi, Uruguay lamanye amazwe alondoloza ukuthula kulelo. Ukuhlaziya okwenzakala kwele DRC uGibbs Dewey Studio 7 uxoxele umnumzana Thembelani Dube olandela ezombusazwe ezimele.
I-African Union kayila kutholayo ukuthwalele ngele African Union lokuthi lilungise izindaba ezingabe zihlupha ezombusazwe kuzwekazi le-Afrika. Okwesibili yikuthi impi ye-DRC nxa sinanzelela kuhle ilembaxa ezithile. Okwakuqala singayibeka njengokuthi yimpi ngesilungu esingathi i-ethnic war. Kungani sisitsho njalo yikuthi ungananzela abantu abahlamukileyo lama-M23 ngamathuthi kakhulu alobudlelwano labathuthi eRwanda kube sokuba lobudlelwano labantu beUganda kuDRC langapha kuRwanda kodwa kathi eRwanda yiba babusayo ngemva kokuba uPaul Kagame sebethe bathatha umbuso ngemva kokuka 1994 lapha uPaul Kagame eke waba kubutho lika Museveni ngali belilwisa la uMuseveni la seselilindwa licatsha besalwisana khona ngaye la beUganda so singakunanzela kakhulu bale support so yikubona ukuthi amandla abo kaso zabohle ngoba bale support i support evile emazweni lamabili engwaqambileyo i Uganda
le Rwanda yikunapho ke babathuke nxa sikhangela sijula sibili kuthi ukuthi vele bazaqhubeka kuze kuthini ngempilo bayafika yini eKinshasa kumbe lapha siyazikhulumela nje
masinanzelela kuhle lenkulumo kaPaul Kagame ake ayibisa uthi yena abantu laba bayazikhulula ngenxa yokuthi bayahlukuluza elizweni lakibo so ngakho ngokunjalo inhloso yabo ukuthi bagcine bethethe umbuso eDRC ukuze bakhululeke ngenxa yokuthi bahlukuluzwa kakhulu ngenxa yomhlobo wabo njalo kumele kunye sikunanzile ukuthi xa sekukhuluma ngokuthi iDRC minjani ogoma labana labo Kigali babo Rwanda baseduze duze kodwa ngakhaya iKinshasa is about 2000 kilometers away from igoma lesi tete lamayela amadolobha asetheni so kungafika ukuthi ekugcineni kwakho konke ilizwe ihafu yalo kusiya phambili bazayithatha ngenxa yokuthi icapital eyiprotejwa kakhulu i-2000 kilometers away from lapha bona bakhona so bazayoloku besondela bethathe ilizwe ukuze befike sebeseduzane mhlawumbe lapha uthitekedi la enganjani angethuka khona ngoba siyakunanze ukuthi nxa kusiba le mihlangano East African Union Community kumbe esadik uthitekedi esikhathini esiningi uyabe ngekumongameli we-DRC so khonokhana kubunjwa khonaphana esikhathini esiningi kungabe kumeqa kumbe kungabe kuthengisela ukuthi kudlala interest labo kodwa ukukhona ukuthi ama-rebels kathesi they are moving forward bayahamba bazabela ukumele ithathe ilizwe lela kancane kancane bagcina sibise bengasasuseki esihlalweni abazele ezithethe ngoba kathesi njengoba sibabona ukuthi they are marching forward bayangena sibile elizweni.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube olandela ezombusazwe ezimele obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ekoBulawayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Mnumzana Marco Rubio umphathi ntambo wohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ukwele Saudi Arabia lapho axoxisana khona lo Crown Prince Mohammed bin Salman ngokumisa impi phakathi kwele Russia lele Ukraine. Umongameli Zelensky uthi akusoze kumise impi le uma ele Ukraine lingaphatheki kunkulumo zokubeka phansi izikhali. Umphathi ntambo wohlangothi lukahulumende wakwele South Africa olubona ukudlelana lamanye amazwe umnumzana Ronald Lamola utshele abezindaba abe-Reuters namuhla ukuba elemelika kalikaphenduli isicelo sabo sokuba bexoxisane ngezijeziso abazetheswa nguhulumende kamongameli Donald Trump othi bakhahlameza abamhlophe abalakho ukuthathelwa umhlabathi phansi komthetho omutsha okwaba umhlabathi. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lesizwe siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika uZulu eMelika namuhla unanza usuku lwePresident's Day olunanzwa ngomvulo wesithathu kuNhlolanja. Usuku lolu lwaqala ukuthakazelelwa kukhunjulwa umongameli wakuqala weMelika uGeorge Washington njalo ngomnyaka ka-1968 lwaqala ukunanzwa ukukhunjulwa njalo owayengumongameli u-Abraham Lincoln. Lwaguqulwa ngokuya kwesikhathi lwaqala ukunanza omongameli bonke beMelika. Ukuze sizise imbali yalolu suku sixoxa lomnumzana Washington Jamela olandele zombusazwe weMelika njalo esizalwa naseZimbabwe esesihlala eChicago.
Usuku lwePresident's Day lusuka kude kakhulu, lwasuka ekuqaleni khona le emuva bekucelebrethwa i-birthday kaGeorge Washington ongumongameli wokuqala waleli lizwe ndawonye le-birthday ka-Abraham Lincoln. So ngokuhamba kwesikhathi ke agcine ehlanganiswa ama birthday eka George eka njengoba imhla ka 22 lwahlanganiswa ke lwabayi lusuku lokuthi kukhunjulwe abakhokheli bakuleli lizwe abenza umehluko omkhulu
esingathi luqhubekela phambili luqhakathekisa na kumbe sekulusuku nje olubali kefu kwabanye
hayi ngokuhamba kwesikhathi ngibona sokuyi lokho singathi commercial holiday nje ngoba lona vele lulusuku singathi lulusuku osolusetshenziswa kakhulu kulabo abathengisayo ungabona ama adverts akhona President's Day sale, President's Day sale, lokhu nalokhuyana. Kodwa ke noma luyi federal holiday, aliso yilo usuku oluqakatheke kakhulu. Ngingazi ukuthi mhlawumbe okunye kudalwa ukuthi isikhathi olungaso kuleli lizwe ngithi ngapha iwinter kuma states agodolayo kakhulu, abantu bayabezivalela ezindlini. So alungeke lufane lamanye ama holidays la abakhona ngesikhathi kushisa abantu bephandle begcwele besenza into ezithiyeneyo.
Ikhona na imikhuba kumbe imicimbi eyenziwayo ekunanzeni lolu suku?
Imicimbi eyenziwayo ngalolu suku isimilutwana. Kodwa ke ngathi okuvela kuhulumende side bekunokuthiwa lokho kuthiwa laying of the wreath engcwabeni lika George Washington eMount Vernon eVirginia nokufanayo futhi ku memorial ka Abraham Lincoln.
Umnumzana Washington Jamela Landela ezombusazwe zeMelika obesecingweni le Studio 7 eChicago khonapha eMelika. Kusigaba sezempila kahle uGibbs Dube weStudio 7 namuhla uxoxa loNkosazana Suku Ncube oleklinika elapha abathatha izidakamizwa kobulawayo ngesikhathi kubikwa ukuba baningi eZimbabwe abathatha izidakamizwa kulezi nsuku.
I-rehabilitation yikukhipha, ngingathi kuphosa kufanele ejele ukuthi umuntu umkhipha away from into avele i-habit ayenzayo. So nxa sekurehabilitata siyabe sikunika i-medication. I-medication siyakhanya udokotela uyaqala kukhangele vele sicala sidetermine ukuthi wena uvele ukuthathani. So umntwana nomntwana uthatha into etshiyeneyo. Then sesikufaka ku-program kusiya ngokuthi uthathani. So what we do vele khona ikuthi siyabakhiyela phakathi sibatshengise ngendlela ezirayithi ukuthi into le eliyenzayo iyalilimaza. Sizame ukuthi sifunde entertaining is something else. So basically them away from that local zen, from take them from away from the habit by locking them in and giving them different programs in there for at least 3 months, ngoba we require a minimum of 3 months.
Yeah, konapho ke nxa usubavalela abantu konapho kwabe kungahluphi yini babe ngakhathazi ukuthi sebekhanuka konoko kuthatha izinto zabo kumbe labe liphonguba nxele banike mbijana kumbe kunjani?
Oh no, they do ngoba sifela ba voluntarily siyabathika sibathatha by force. Already abafuni vele ukuba khona phana, so siyabafuni. Akula muntu ofuna ukuthishwa ukuthi ukhanjiswe rehabilitation ngoba bayakupholisa phela bakwenza, uyabona. So thina singaba ingenisa phakathi. Eyami i-rehabilitation ngikhuluma ngeyami mina, ngiyabenza bengakhanuki ilokhu zabo like kunje ngilama gym, baya gym. Wesikhathi siyabakhipha sinxase sibatrusta, siyabakhipha sibahambise out kokuma-outings. Sileyo siyabawosisa sile entertainment le gazebo amale different games. So ziningi izinto esilazo eziba-entertainayo. Then ukhansila uyabuya once a week and then talk to them privately ukuthi ezukuthi bezwa njani. Every week vele siyasile program ukuthi bezukuthi ukuthi progress yabo and then he says social worker kunapana usocial worker laye owabe khuluma labo amanizi abo owa advocate layo ngakho ukuthi bela amanizi because lawo kufanele belwe amanizi abo then he says ikhuluma layo singani siphakathi kwabo le family Then you look at the family, ukuthi kunje which kind of thing by the family, believe when I later can have. But diet wise, they are the Abamania was spoiler.
Who was spoiler, honey? I'm telling you, was spoiler until
you like a cool Ubuza. Oh, the Bamaza, Banda has posted 6 times a day. We are going to go to Uguti, imitabaita, Ialambis. We are going to go to my side mates. Ngoba abanye bakhona njani ngoba kuma psych meds because into yakhona iqina sidala ama psychiatric problems.
Mhm. Abafufisa ukuthi bekuxhume wena bakuxhuma njani njalo lokuthi isenti yakho le kubizwa ukuthiwa kuyini?
Isenti yami kuthiwa yi Valley of Hope Rehab. Ise Southbourne Park.
Abantu bakuthinta njani? Yebo bakuthinta njani abantu?
Ngithinta abantu bengangithinta enambeni iUS number yami u317 519 1473. Eh really directly u263 78 285 7603. Inamba yethu e Value of Hope again 263 78 285 7603. Zonke ze available ku WhatsApp. Eyami yi USA number, but la available ku WhatsApp.
Unkosazana Suku Ncube isizalwane seZimbabwe esile klinika elapha abathatha izidakamizwa. Ubexoxa lo Gibbs Dubois Studio 7 esameli. Iqembu lesizwe elabesifazane lenguqu elama Mighty Warriors selulubhekise eAngola lapho elikhangelelwe ukungqikilana lelinye lalo kulelo lizwe kumdlalo wehlandla lakuqala ele Women's AFCON Qualifiers enkundleni ye Stadio Joachim Dis eLuanda ngolwesine. Asanelisanga ukuxhumana labaholi kumbe abadlali baleli qembu lona likhangelelwe ukulolonga ubuciko balo kumalanga amabili alandelayo phambilini walomdlalo. Ukuhlazela lo daba sithandekile emhlanga we Studio 7 uxoxele umlandeli wemdlalo wenguqu ubuhle benkosi Ncube olekhasi lakhe enkundleni yokuxhumana ebulenjini elibizwa ngokuthi Sports Grind with Buhle.
Ngibona ngani ichance yokuthi Ncube ezilayo our league ngathi ileague yabafazi iteza upgraded a big players are now fit compared to ukuthi kudala ileague yethu yayi-on off but last season imidlalo ye-successful ileague yakhona and players abene-time bese-camp belungiselele imidlalo nale so angilethemba ukuthi bazadlala kuhle weva goalkeeper ubusi lunga udlala kuhle kakhulu ku-tournament eyadlalwa last year waba ngothathi i-golden lapho ngiyamthemba kakhulu ukuthi uzayenza ezikubayo ama-few foreign breath imaculate ngipha ukhona laphana no urubimbo odlala ese-israel laye ukhona so ya and our strikers they're good Ethel was i-top goal scorer last season u-league and i-tournament so lethembu ukuthi sizadlala kuhle
singathi lona iqembu le-Angola lingabe liqine okunganani kumbe lingabathwalisa nzima
iqembu le-Angola ngathi ngilandela nje kuma-social media awo ngananzelela ukuthi i-preparation yabo was a bit shaky so I think lapho ngikhona kuzaba afrika ikhomithi thina elethi iqembu libe lesikhathi to prepare for this match this time around asifunanga you know sijayele ukubona abantu abamankazana bengaphathwa kuhle bawuzela idina last night esend off sibone nje konke kuhamba kuhle even ku-camp lapho bakhempe khona speaking to the captain unobukhozi she was very confident ukuthi morale is high they are getting all the support from the ZIFA and everyone else eZimbabwe nje ukuthi
lo ngumlandeli womdlalo wenguqu ubuhle benkosi Ncube obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we Studio 7 ekobulawayo. So isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Ngilele Studio 7. Ayi siyabonga lonyaka izulu kungathi kungcono. Inkosi isikhumbulile. Abantu bazophila ngoba ngaphandle kwezulu eZimbabwe akusekho okunye abantu abangaphilanga. Kodwa ayi siyabonga inkosi lonyaka. Nabonga nguMasengwa okobulawayo ephumule emadenkini.
Sanibonani, sanibonani Studio 7, sanibonani. Noma nje indaba lami singasoze zibe sakhulunywa, I don't know. Kodwa ke hayi lami ngiye ngifike elijikayo kuzanu PF. Zobohla amanyosi, thina singabanye abantu esivele esifanele ukuthi singandleli kikho lokhu, sibukele ngoba akudingi thina. Okwezani akudingi thina. Kuright impela, yekelani bezehlulekele bebodwa ngoba bathi besenza into le lokuze nokuthi bathatha izanu beyenze ukuthi kungani kuthiwa amanye ama-parties ngama-tribal parties, especially izaphu beqamba amanga. Izaphu ine-90% abantu basempumalanga and saqhubeka saye izaphu yadiliza izanu kati vele i-m yabo yokuthi bebenze one party state. Kati vele waye ngakhulumanga yena ngokwakho umnanga ukuthi lapha mina sengiyinkosi sengisenze one party state. Uyagula lokho.
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7. Ngiyacela ikifundi audio yami beyizwe bonke abantu baseZimbabwe. Loba singakhuluma ngohlupho olwenzakala eZimbabwe ukuthi sivukele upresident. Kodwa akukho kuhle ukuthi labantu abaphukileyo befaka amabox. Siyacela bebe serious bonke abantu bezanu-PF bengazodlala ngabantu lokho okwenzakalayo kudlala ngabantu straight. Manje basasitshela nge-third term. Hayi akukho kuhle lokho okwenzakala eZimbabwe.
Kancane Steve, bakaStudio 7 basakazi bethu linjani, hayi thina siyaphila.
Cilani ngike lisibuzele uchuma uGawule ngoma lakhe inkomo ngathi bonke nje abantu bemathebeleleni abakuzana indaba le kuthiwa isiNdebele ofanele sife esikolweni sasafundisa ukuthi bathini ngayo le ndaba le ngoba siloko sibazi ngoba ibhizi nge-30 kuta-30 wathi 30 kamnangakwa le nge-30 bathini ngale ndaba le yezikolo ukuthi isiNdebele ofanele sife. Cela nibe siphendule nje uchuma singabantu bakwaMthwakazi ukuthi bathini into le efundiswa ezikolweni ukuthi isiNdebele sofanele sibulawe. Ma uthi awufuni ukubhalisa ishona kuthiwa yi-language yakuqala. Sicela besiphendule kanapho uJoseph walo umalaki inkomo.
Studio 7, Studio 7, salibonani. Kanti afundwa ngaphi lama-audio? Afundwa ngaphi? Silalela abanye, eyami kayifundwa. Ayifundwa, sibonge bakithi, sibonge uNkulunkulu ngezulu. Sibongani uNkulunkulu angasilalela, asenzele kuhle. Esikucela kuye sithola izilimo amabele sike siphumule ukuthenga impupho bakhithe emakhaya. Siyabingelela bonke abasakazi kayidlalwe phele yami lami Studio 7 kanti kuphambana ngapi.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo.
Linjani balaleli bomsakazo we-Studio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel e-VOA Ndebele. Ngena khona manje ku-VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma WhatsApp groups e-VOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga i-VOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ili linki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le Studio 7 esakaze eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namuhla sixoxa ngokuxokozela kubandla leZANU-PF ngodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esesihlalweni na ngemva kokuphela kwehlandla lakhe ngomnyaka ka-2028. Singeke hlukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ugcizelele isethembiso sakhe sokuthi kasoze aqhelisa umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028. Abahlamuki be-M23 sebehluthine elinye idolobho kwele DRC. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo nguTabo Kancube ngesithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muriyezi.